Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuLwezi 2022. Ibizo lami ngugeino kumete saidi. Endabeni zethu namhla.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 harmonized general elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and love.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo o-State of the Union Address, SONA, ekhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi achiyane lodlakela.
Ubulawayo iCouncil wazithumela le nani lakhe ayengazange alibuze azikanye labantu ngalo ngezinye indlela siwa-impoza amarethi lawana esingathi ngama-US dollar-based speakers.
Izakhamizi zakoBulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahofisi kamansipala eCity Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Amapholisa athi kulezidumbu ezine ezabesilisa ezitholakale emgwaqweni osuka eHarare kusiya eNyamapanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abafela emoteni basebejikelwa egangeni. Yilo owayebathwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo o-State of the Union Address, SONA, kusehlakalo sinye ubevula okusemthethweni isigaba sokugcina sedale lephalamende yesitshiyangalonye. Ekhuthaza amabandla azaphatheka kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ukuthi achiyane lodlakela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa wenze linkuthazo esethula umbiko wakhe oqakathekileyo kuZulu owe-State of the Nation Address, SONA, kanye lokuvulwa okusemthethweni kwehlandla lesihlanu ledale lephalamende lesificamunwemunye emkhosini owenzelwe kusakhiwo esitsha sedale lephalamende leli esise-Mount Hamden, lapho aveze khona njalo uhlelo oluzolandelwa kwezokulungiswa kwemithetho.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 harmonized general elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and the love
that we have built, which we have built and matured and consecrated, while the confrontation have never been
part of our culture as a people.
Isiphathamandla seZANU PF, uMnumzana Munashe Mututsa, uthi limqotho lelo elibethwe nguMnangagwa ukuba kube lokuthula elizweni.
Siyakuyamukela kakhulu, njalo sikhuthaza laba abathanda ukuthi bethi khona kulodlame eZimbabwe belungiselela nje ukwenzela ukuthi nxa bengadliwa ku-election bethi bekulodlame sithi hayi liyazwila amazwi omongameli welizwe onguye omkhulu webandla leZANU PF njalo ukuthi thi hayi uthi akungabi lodlame, akungabi lodlakela. Thina njengabasakhulayo ebandleni siyakwamukela lokhu, sikhuthaza abanye nje abasakhulayo kwamanye amabandla ukuthi asisebenzeni sakhe ilizwe lethu ngendlela yokuthi umongameli wasitshela ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
Kodwa obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi kubandla leMthwakazi Republic Party, MRP, uMnumzana Patterson Xaba uthi okuthiwa nguMnangagwa kuyize ngoba kunje amalunga ebandla lakhe ehlukunyezwa emini lebusuku ngoba belombono owahluke kulowezana uPF.
Silokudana okukhulu ngamalunga eMRP endaweni yaseFlabusi lapho okushawe kwalinyazwa uMnumzana noNkosikazi Mathe endaweni yaseFlabusi.
Kwasekelwa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyabacebisa abantu bezanu ukuthi sekukwanile okwamanje abantu sebezakwenza abakukwanisayo ngenxa yokuthi ukuzivikela kusemthethweni. Njalo asikhwabithi ukuthi abantu behlala besilwa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube upha umbono wakhe.
Into ebiqondile ukuthi ayikhulume ukuthi ibandla lakhe lingethusela abantu, lingachaya abantu, lingangeni kwezodlame ngokuba yilo elenza khona lokho, hayi laba abanye.
UMnangagwa uphinde wacela ukuthi kuqedwe ukulungiswa kwemithetho elokhe ingakagqitshwa, okufana lowe Electoral Amendment Bill, wona ongasagqitshwanga esigabeni sephalamende esedlule. Umkhosi wanamhla wenzelwe kusakhiwo esitsha esisanda kuphela ukwakhiwa eMount Hampton. Leli dale elitsha lephalamende lakhiwe ngosizo lwemali eyavela kuhulumende waseChina esebenzisana loweZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahofisi kamansipala eCity Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Bezikhala njalo ngokuthi ikhansili iphethe leli dolobho buchapha ngokungaqhubi kuhle umsebenzi. Izakhamizi lezi bezithwele amabhakane alembiko etshiyeneyo egoqela othi hayi bo, sicela uBulawayo omuhle, idolobho selinuka, sicela lenze kuhle, kanye lothi phansi ngobugwelegwele. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube.
UBulawayo City Council waziphumela le nani lakhe ayengazange alibuze nje azikanye labantu ngalo. Ngakho-ke ulokhu eqhubeka ngalo ngoba lo nyaka ulethi ibhajet athi khona i-stand still budget ngezinye indlela siwa-impoza ama-rate lawana esingathi ngama-US dollar based figures ayiyo a-affecta i-RTGS VAT. Ngezinye indlela imali zabantu abazithola izikwelede zabo suka zibe nkulu kakhulu, khona kanye-ke kusuke wacasula abantu ekuqaleni lakhathi esilokhu bacasula. Nakuma-consultations lawa bebenzakala abantu bebekhanya beforswa ukuthi bavume nganxa-ke lethi imibono yabo kodwa zingafakali. Sokona ikonsana sekudala ukuthi abantu ngemva kokuba sebehambe i-petition ngaphambi ngaphambilini wakhanya kungela mpendulo ecacayo itenisa ukuzwisisana, abantu bebasebebona kungcono ukuthi bangene emgwaqweni bayizenisela efutholi. Hhayi, sekukuhle kakhulu, akula muntu obothiwe, akula muntu olimeleyo, akula muntu esingathi khona khona uwenze umsindo wathi makhangelelwanga.
Ami njani ama-race elikhala ngawo kahle kahle?
Ama-race ngingasikhuluma ngemali yase-America esikhathini esiningi ngasiyicathanzala le yayibhadalwa ngo-2018 kusuka le ku-2009. Ngo-2009 izindlu kade zibhadala ama-$15 kathesi omele zibhadala ama-$30 ngenyanga ngenyanga. Khonokana imali yenaleyana kuyomthutha umuntu yabe seyibhadala ngemali yelizwe leZimbabwe esingathi izimdola. Isirethe ne-current interbank rate yalisebenza ngaleyo lapo, siyakwazi ukuthi eZimbabwe interbank rate iyatshintsha ngolwesibili ngolwesibili. Khonokana-ke kusuka kube yimali enkulu kakhulu ebantwini. Kathesi vele ama-fixed rate emalokishini agoqela singathi vele ama-restensebasompopo omuntu imbane emakhandeni omthetho ophuma lasayodisiyali, abantu basuka ku-$26 siya ku-$29 something, roughly $30. Yiyo vele ama-fixed charges singakafaka amanzi, singathi i-water consumption. So ama-rate ngawosuka ku-revenue collection, i-property vele ivalu yayo yiyo singathi ngama-fixed rate. So ama-fixed rate vele asuka ku-$26 siya ku-$30, approximately $30.
Libone bani kahle kahle umeya limbonile yini wazamukela isikhalazo zenu?
Okwenza lokhu umuntu besabili ukuphuma phandle besibabona belunguze ngamawini khonaphana esidolo, upamkleki, umeya labo bonke bebadiye khona khonaphana isebenzi kanjani ezikhulumeli omefisa labanye.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxwa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Imizamo yokuxhumana lomeya wakwaBulawayo umnumzana Solomon Mguni yehlule, kuthi umsekeli wakhe umnumzana Mlandu Ncube yena uthe ubephathekile.
Thank you.
amapolisa athi kulezidumbu ezine zabesilisa ezitholakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamabanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abafela emoteni basebejikelwa egangeni ngulo owayebathwele. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi bacabangela ukuthi abane laba babedlula eZimbabwe besiya kwelinye ilizwe begade imota evalekileyo okwabangela ukuthi baphelelwe ngumoya basebefela phakathi. Unyathi uthi sebevule uphenyo besebenza lamapolisa e-Interpol ukuze kubonakale ukuthi izidumbu lezi ngezabobani lokuthi babevele bevela ngapi. Uthi njalo badinga lo olokwenza lokufa kwabo. Sixoxe lomeli weSouthern edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into edanisayo kakhulu khonoku esihlakule esinzeleyo bona ukuthi khona nje abantu sebethanda izimali ngendlela engasiyo angazi kumbeliso kuyokugcina kwelizwe ngoba le into esubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi khona la khona apha abantu nje eZimbabwe bayaphuma besiya kwamanye amazwe bengakwazi ukuthi bayangaphi kumbe ikudubeka okunjani osokwenza ukuthi khona abantu bayenze lokho abakuyenzayo. So into edanisayo ezisu ubuhlungu kakhulu ukuthi nikhona abantu bafa nje mahlayana.
IZimbabwe ibikwa ingenye yamazwe angaluphathi kuhle udaba lokuhamba-hamba kwabantu bakwamanye amazwe ngaphandle komthetho esingathi yi-human trafficking. Ngitsho lo phenyo olwenziwa yiMelika luya kuveza lokho. Ukutholakala kwezidumbu lezi kungaba kugxilisa lo mbono yini ukuthi hayi ngempela iZimbabwe kayiluphathi kuhle udaba lwe-human trafficking?
Ye, mina mbona engathi khona okwenza ukuthi khona kwenzakale khonoko ukuthi kube imbe iZimbabwe ibe nje yi-trace ngathi yi-transit yokuthi khona abantu badlulela lapha. Babe bebona ukuthi khona i-security yethu lapha i-weak. One, two, not that i-weak as such, ukuthi khona i-security service yethu bayasebenza yebo, but badanile. Kabasebenzi ngomoya lwana ukuthi khona ngifuna ukuthi khona ngisebenze ngoba balendlala. So uhulumende kufuze abakhangelisise abantu bonaba ungakhangela into eziningi ezenzakalayo lapha eZimbabwe awufanelanga zibe zizenzakala le security for services ngoba kade singakhangela ukuthi khona ama-robberies kuyathola ukuthi khona ama-security services wakhona kathesi abantu baphonga ukudlulana lapha ama-security services laba ababanjiweyo ngabantu nje ukuthi bahlanganile labantu abafuna umsebenzi. So ngabe kade bephumisa imali khonapha kube kuzaphonga kuba ngenye into kubeza uphonga ukutholakala ukuthi khona ngabantu abazivelele. So it's lack of security akula enye into engayikhuluma kakhulu ukuthi kona kungaba kuyini kabasebenza amapolisa lamasoja bethu ngendlela ufanele basebenze ngayo ngoba bayakhonona.
Umnumzana Peter Moyo ngummeli weSouthern edale lePhalamende ubexoxa lo Ntungamili Nkomo weStudio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kokusebenzela uhulumende weMelika okweminyaka engamathumi amahlanu, uDokotela Anthony Fauci oyingcwethi yemikhuhlane ethelelwana lula utshele umhlangano lentathelizindaba esigodleni sikamongameli eseWhite House namhlanje ukuba wethula umbiko wakhe wokugcina njengoba esetshiya lumsebenzi esesiyaphumula ekupheleni komnyaka. UFauci ukhuthaze uzulu waleli lizwe ukuthi ahlatshwe iJekiseni ye-COVID booster lokuzivikela emkhuhlaneni. Kulabantu abayisithupha abadutshulwe babulawa esitolo esikhulu se-Walmart esigabeni se-Virginia khonapha kweleMelika izolo ntambama. Kubika amapholisa athe loo madubula abanye ubikwa laye ezibulele. Ekhuluma edale lePhalamende lakweBhilithane uMongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa izolo ukhuthaze amazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe asathuthukayo emsebenzini wokumelana lodubo lokuguquka komkhathi iclimate change. Uqhubeke ethi kungumthwalo wamazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe alobuyanga lalawo asathuthukayo. Bus Isigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Thulani Mgoqo Jubane induna kaMthwakazi eJohannesburg uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngifikela kweSouth Africa ngo-1996.
Ngiqala
ukuhlala la eSouth Africa.
Yebo, ubuduna wasukhasani?
Ubuduna
Singathi ke kwini okubhekane labadabuka eZimbabwe kakhulu konapho lapho khona kumbe ngathi njengoba umele abantu beZimbabwe konapho ke kwele South Africa
abantu bakithi babhekane nengqinamba babhekane nezinto eziningi ezibahluphayo kakhulu njengoba nazo ukuthi lama passport amaphemithi lakamanga azostotswa ngoba babeshilo ukuthi azophela mhla ka 1 lonyaka esingena kuwo ngamanye ama-problems abhekane nabantu abantu abahlalisekanga kahle ngakho lokho nanokuthi imisebenzi ayikho amakhampani ayavalwa since kwaqala i-COVID-19 so kusuka kube khona ukulwa phakathi kwabantu sebebanga imisebenzi abalapha abanikazi bendawo besebeqhaka ngokuthi abakithi babathathela imisebenzi ngani ngoba i-COVID-19 iyasuka yamosha izinto eziningi bavala amakhampani amaningi so imisebenzi sisiba nje into engingabona bulawe so yikho okudala ukuthi manje ngidine siba khona ukubanga ukuthi konke lokho kudalwa yindlala abantu bese bebangaki imisebenzi bekubanga nabantu bakithi so ngalowo magama ngichaza ukuthi abantu bakithi siphila kanzima kuyadingeka ukuthi kube khona indlela esingenza ngayo ukuthi sibe si-understande nathi ukuthi singabantu ama-problems la esibhekane nawo la esisuka khona emakhaya ngokobuzo yiwani into ekugcine sesilapha sizofuna imisebenzi yokuthi sikwazi ukwenza iy'ngane zethu singazanga ngobubi kodwa nathi sifuna nje ukuthi sithole isinyiko
sizokuthiwa-ke kule micimbi elisanda ukuyenza akusitshele ngamafitshane sibile ngakho khonapho
umcimbi-ke bokuwumcimbi okubungaza ukuphela komnyaka nanokuthi nje njengoba siphuma kwi-COVID-19 lekade inobhubhane kade kuqeda abantu sibungaza khona ukuthi siyaphila thina sikhona isandla nhlampana nakube kuyinto okumele siyithakazelele sikwenza lokho sihlangene namakhosi abanikazi bendawo abakwazulu nabakade bephuma empumalanga nabanye abade bephuma endaweni yasebasuthwini namaxhosi imbala nabo bebekhona bezobungaza nathi ukubhala komnyaka nanokuthi bebefuna nje ukuthi kube khona ukukhuza futhi sigcizelele ekuthini abantu bakithi abayeke ubugebengu uma besendaweni yokuza ubugebengu sikwazi ukuphilisana kahle nama-South Africans ngoba bathi bonakho abasizondi bazondi izenzo zethu ngoba abantu bakithi iningi labo bafika benethezeke kakhulu bese bejwayele indawo bese besenza izinto eziphuma endleleni so besikhuza lokho nje sizama ukuthi abantu sibakhuthaze kungene ezindlebeni zabantu ukuthi asikwazi asihlalehlale sikhumbule ukuthi sethekele la singafiki umuntu enze umathanda endaweni yabantu nawe ngeke uthande njengoba uma ngingafika endlini wakho efike enze into ayithandayo kanti umuzi nomuzi unemithetho yawo
umnumzana Thulani Mgoqo Jubane induna kaMthwakazi sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agricultural Rural Extension Services Agritex lukhuthaza abalimi beMathebeleland lezinye indawo zeZimbabwe ukuba balimele izifuyo zabo ukudla abazazipha khona ngesikhathi sebusika sokomile njalo kungasela madlelo kubika uAnastasia Ndlovu.
Abe Agritex bathi kumele abalimi abasezindaweni zaseMandebeleni okungani kuhle izulu sonke isikhathi balimele izifuyo ukudla ukuze zingadli emavinkilini kumbe ukucuba ngendlala. Ingcitshi ebona ngezifuyo lokucubungula ngembuzi umnumzana Joseph Sikhosana uchasisa ngezilimo ezingalinyelwa izifuyo.
Siyalima kathesi asifakeni ingxenye yesimi yethu kube lesivande sezifuyo. Lapho ke ungalimani ipanagras kumbe ivelvet bean kumbe i-cowpeas konke lokhu ukudla kwembuzi kwezifuyo embukayi kakhulu kudlwa zonke izifuyo. Ye lingakhala ngehlanyelo ungahamba emavinkilini lapho bathengisa konke okufunekayo emasimini okwezifuyo ekulimeni baza kutshengisa inhlanyelo yakhona okokuqala ikokhonoko.
USikhosana uthi kuqakathekile ukuba abalimi balimele izifuyo echaza kabanzi ngokuvuna lokugcina lokhu kudla kuze kube sebusika.
Into engcono yikuthi amahlanga lana aseleyo asiwagamuleni siwafake endaweni lapho kuzagcinwa khona iwakhe nje ishedi usiwagamula abe ngamaphisiphisi amancane wafake ngaphansi kweshedi aza kuma kuhle kasozabola. Then ngesikhathi sebusika lapha siwagamula njalo amahlanga nalawo. Nxa umlimi lwana osujulile usungawagaya emshinini then usuhlanganisa le molasses kumbe uhlanganise lezithelo zeganga. Lapha ngikhuluma nje ngomtshatshatsha kumbe iwohlo kumbe isanqawa uhlanganise. Lokho kuyaba yikudla okuqondileyo kulokudla okwakha umzimba ikakhulu ngesikhathi sebusika.
Umlimi ohlala enkaya umnumzana Maluba Mhlaba uthi kuyinkuthazo eqondileyo udubo bengaze balime lokudla kwezifuyo bakuthengise. Abathengi bayaphuza ukubhadala.
Sizwa ukuthi abalimi sibathona bakhuthaza ukuthi abantu balime ukudla kwezifuyo okwabantu ke besokuvela ngoba nxa ungazilimelanga lawe wathola khona okuncane uzathola ukuthi ukudla nxa ususiya kudinga iprice yangkhona awusenelisi ukuyifinyelela. Njalo lokho kwezifuyo ungazi ukulima kuye kuthengisa imali yangkhona uyithola ngemva kokubana usuhoqile plaza siluzivalu. So kuyadiphenda ukuthi wena ucabangani but abantu kabangayekeli ukulima ukudla because that's the main thing esiphila ngayo.
Unkosikazi Agnes Ndlovu ongumlimi ofuya imbuzi esekhezi uthi inhlanyelo yokudla kwezifuyo iyasilela emavinkilini.
Mina ngifuya imbuzi emakhaya. Imbuzi lezi azilabusika zilahlobo. Nxa mina ngizifida ngamahlanga engiyabe ngwalimi lamakhasi amazambane lawendlovu zona zingahamba ziyegangeni sidobha umchachacha siyaphila silike kakhulu ngomchachacha siyaphila. Wena osokumele kunazelele ukuzinathisa amanzi uzipha amanzi but amahlanga lamakhasi amazambane lawendlovu hayi kuyancedisa.
Abalimi abaningi eMathebeleland balima umumbu njalo bakhuthele ekufuyeni inkomo, imbuzi, izimvu, ingulube, inkukhu lokunye kodwa abavamanga ukulimela izifuyo ukudla bajayele ukugcina amahlanga ezilimo bengavuna kodwa ngesikhathi sebusika izifuyo eziningi ziyacuba ngokuswela ukudla lamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Tiani indlebe kumsakazo we VOA Studio 7. lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Ingcitshi zithi imidlalo esidlalwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele oqhutshelwa kwele Qatar isiveze ukuba kusela amaqembu amancane emdlalweni wenguqu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi wabasebenzela amaqembu abalisa ile Chicken Inn kanye leBulawayo Chiefs uDalubuhle Bebe uthi yena impumela ebingakhangelelwanga ngabalandeli efana lebekhona phakathi kweqembu leArgentina kanye leSaudi Arabia yiyo yenza abantu bethakazelele umdlalo wenguqu.
Ngathi uma sikhangela amagame asanda kudlalwa kula ama-absence amaningi, especially singakhangela indaba yeArgentina leSaudi Arabia, abantu bebengawukhangelelanga ukuthi iSaudi Arabia ingadla iArgentina, and yikho kwenza umdlalo lowo be umdlalo omuhle, umdlalo omnandi. Ngokani ukuthi abantu bona benga-expect okuzayenzakala kube sokusenzakala into ade engayi-expect. Kekho lokhana okwenzayo ukuthi umdlalo wethu ube umdlalo omnandi kakhulu. Ngombono wami ngibona ingathi iBrazil ye ngathi le thuba elikhulu kakhulu ukuthi ngawina ngenxa yokuthi labadlali abaningi. Ungawukhangela ukuthi ukhotshi uhlupheke njani ukuthi avele aphume nesikwadalaso kajese. I think ngibona ngathi nje kuyinto esegcekeni ukuthi nxabe ukuthi wenza into zakhe kuhle iBrazil kumele ithathe icup.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogwerealayi uthi amaqembu aphuma kuzwekazi lase-Asia atshengisa ukuba sekule ngqubela phambili ekudlaleni kwawo.
I-World Cup tournament ngibona ngani isitshengisa ukuthi ibhola seliguquukile ikakhulu kwamanye amazwe angasiwe Africa, ikakhulu kwe-Asia. La manye amazwe ayakhangelelwe phansi kwezenguqu. Ngokubona kwami ngibona ngani asedlala ngcono kulakuqala. Kuqala ayebhuqwa kakhulu, kodwa sibone iqembu eleSaudi Arabia lichaya iqembu eleArgentina kutshengisela ukuthi hayi sebengcono indlela abadlala ngayo. Kodwa angikabi lokuthokoza kakhulu ngamaqembu awe-Africa. Sikhangela iqembu leSenegal ladliwa 2-0, sabona iTunisia layidrowa, leMorocco layidrowa. Lokhu kutshengisela ukuthi e-Africa ngabe kukhona okungancane okusilelayo. Ungakhangela kakhulu imdlalo weSenegal, basebedlalele sikwafika 84 minutes they 0-0, kodwa bagcina sebeluza 2-0, kutshengisela ukuthi maybe tactically and technically kuna lapho esingazani siyasilela khona njenge-Afrika.
Wadlalela iqembu le-Wanti Rovers kanye le-Cholocho, njalo usengumqeqeshi uGraham Ndebele uthi kusasemasinya ukuba kukhanye ukuthi kuyozalwa nkomoni khonale kwele Qatar.
Bona kahle kahle bekungani akukakhanyi, but sokuzile wona la amanye amaqembu angani asebele mpumela ezingcono, like sesikhangela bo-England. England siyitshengisile ukubana yona ime ngaphi, and no ngibona ngani kusazobhala okukhulu okuzayenzeka. Okwamanje kusasemasinyane njengoba amanye ama-games awakadlalwa, but njengomuntu lami ngabe ngilayo my favorite, I think ngingaba behind Europe.
Emdlalweni odlalwe namhla weSpurs ka Group E, iqembu leJapan lalo lenze izimanga ngokunqoba elikwenzele Germany nge 2-1. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leMorocco libe ngitshikilo bhanqa 0-0 leCroatia. Kusasa ngolwesine iqembu leCameroon lizadlala leSwitzerland, kuthi eleGhana lizadibana lelePortugal. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Good Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala kwele Qatar, lapho okulomncintiswano womdlalo wenguqu okudinga intshantshu zamazwe omhlaba owe-FIFA World Cup 2022. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo sasekuseni ngo-6:30. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.